abantu abanezifuyo in general, inkomo zabo from last year they never recovered. And wakathesha abantu March, February, khonapheke abantu ababekhaleko ukuthi yakuleliningi inkomo ziyagain iweight ezimunyisayo lapho kusenga khona, but akuzange kube njalo lonyaka ngoba izulu kalinanga. So abantu abaningi bathole nzima lezama, abaningi sebeqalisile ukuthengisa ifidi zenkomo, abanye sebeqalisile ukufida. Ukanti nje inkomo most of them they are in poor to fair condition, and nxa inkomo kuthiwa ikufair condition ngo-March kusuyafika iJuni nxa ungasazange wayinika i-supplementary feeding yabesiqalile. So okusekwenza njalo ukuthi abantu abaningi bezame ukuthengisa inkomo, and wonke umuntu ungazethengisa inkomo kusho ukuthi intengo yenkomo la isisiwa. So sizabona kumaferi lapho inkomo amankomokazi amakhulu ethengiswa ngama-$250. So already kukhanya ngani umnyaka usiyaphela, abantu bazake ngasela zifuyo eyida sezifile kumbe bezithengise baqangiwe ukuthi abanyeke benelise ukuthi be-restoke futhi.
Iy'nhlelo zokulondoloza izifuyo eziqhutshwa yi-vetinary ezifana lokudibhisa inkomo lokuzihlaba ukuze zivikelwe emikhuhlaneni efana le-anthrax le ekhulunywa yi-United Nations zikhona yini inhlelo ezinjani?
Well, I think bazama abazama khona ke-vetinary, kodwa ngibona ngani bashoda kakhulu usizo, i-support, imali, ngoba sikhuluma nje abantu abaningi balahlekele zinkomo into lethiwa i-genery disease le eyadibulala inkomo isizwa imikhaza. And anza lapho ngikhona mina angizange ngibone uhlelo lukahulumende lokuhlaba izifuyo ukuthi bevikele i-genery disease le. So kwenzakalayo-ke nxa ukuthi kulendlala sengizathatha mina ezami inkomo eziyi-5 ngiyezithiye ebhambathi, ngithathe ezinye eziyi-10 ngiyezithiye esigodini, ngithathe ezinye eziyi-20 ngiyezithiye ekhezi, yikho esengizabangela ukuthi imikhuhlane imenetheke indawo yonke le. Ngoba ngiyakwazi ukuthatha iy'nkomo zami zomkhuhlane ezisuka khona ngifike endaweni lapho ezingenamkhuhlane khona, o ungenamkhuhlane khona ngifike ngihambe ngibathelele. So ngibona ngani kule weakness kakhulu inhlelo zikahulumende ezama-vetinary ukuthi befundise abantu lama-resources akwanileyo ukuthi benze into ezithiyeneyo, nokuhluphela khona imali ovethi uyake ehamba ngenyawo, so uzahamba efike ngakhe. So ngibona ngani yes, wonke umuntu uyakwazi kule drought, but it seems like there's no clear program on what abantu akumele bekwenze. So each mlimi uyazicabangela abona ngani angancediseka ngayo. So there's lack of information yokuthi kahle kahle kuyini abalimi abangakwenza ukupreventa ukuthi iy'nkomo zabo zingafi ngendlala. Ama-alternative sources of ukudla ongabe kukhona, whether ngambe kutshani kumbe kuyini. So ngibona ngani khonapho uhulumende usasele imisebenzi eminingi amele.